Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Diva namthwakazi ngomgqibelo mhlaka 7 kuNcwabakazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umfundisi owagwetshelwa ukupika okweminyaka engamatshumi amane phezu kwamacala okudlwengula umnumzana Martin Gumbura kasekho. Kubhubhe abantu abangamatshumi amahlanu lanye 51 nge-COVID-19 izolo. Amapolisa athi adubule abulala isigebengu ebesiyingxenye yeqembu lezigebengu eziyisithupha ebezizama ukuntshontsha kwenye indlu kobulawayo. Ivandla leMDC selixotshise amakansila eMDC Alliance yamathathu eKwekwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umfundisi owetheswa isigwebo sokupika okweminyaka engamatshumi amane ngemva kokutholakala elamacala okudlwengula umnumzana Martin Gumbura kasekho. Isikhulumeli samajele unkosikazi Mayor Khanyezi utshele iStudio 7 ukuthi uGumbura ubhubhele ejele leChikurubi Maximum Prison namuhla emini ngemva kokuhlaselwa ngomkhuhlane weCOVID-19. Lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abangamatshumi amahlanu lanye 51 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abafika phose inkulungwane 956 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yilomkhuhlane laya kunkulungwane phose ezine 3805. Asebefunyenwe belawo bona bakhwele baya kunkulungwane ezilikhulu eliletshumi lanhlanu 115,445. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose ezine 37,057. Kuthi abahlatshwe esibili bona bedlula inkulungwane ezingamatshumi amane 46,118. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebefika phose izigidi ezimbili 1,817,598. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebephose bangene kusigidi 966,672. Amapolisa athi adubule abulala isigebengu esisodwa ebesiyingxenye yeqembu lesigebengu eziyisithupha ebezizama ukuntshontsha kwenye indlu e-Four Winds kobulawayo ekuseni namuhla. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi balimaze njalo izigebengu ezimbili. Wengeze wathi amasela lawa ebehlome ngemibhobho emine njalo uthi avele kwele South Africa. Ezinye zezigebengu lezi zibotshiwe. Ubugebengu obunje sobubhahile kakhulu kobulawayo. Sixoxele umsekeli kaMeya waleli dolobho uMnumzana Mlandu Ncube.
Lesi sehlakalo esibuhlungu esidanisa kakhulu edolobheni lakoBulawayo. Yikho sibhizi lezi nsuku sikhulumisana lezakhamisi ezikhuthaza ukubana senze ama-neighborhood watch. Sizafika ezingeni lokuthi kwezinye izindawo sizabona kungcono ukuthi ama-neighborhood lawo ngcono ahlome. Njalo sikhuthaza ezakhamizi ukubana zilondoloze kuhle impahla zabo ezidulayo ngitsho le mali zabo. Bengathandi ukufaka imali ezindlini, njalo nje lokunye lokhana okuthiwa yi-show off bekunanzelela abantu bakithi.
Abenza imisebenzi yokuganga efana lale mazwibano ngawafikisa kubo.
Sithi thina kulowo ogangayo kananzelele ngoba ubugebengu abubhadali ingalo yomthetho izababamba. Njalo sicela ukubana izakhamizi zilondoloze impahla zabo kungangcono befake amakhamera njalo bayazane njengecommunity ukuze nxa kungafika umuntu ongazakaliyo bekubona ukuthi kumbani ofikile ongakwaza ongazakaliyo yikho kuzayenza ukubana kanye sobala izigebenga lezi zinqabelwe. Njalo sicela ukubana abantu bengalwisani lamapholisa ngoba kugcina kuswelakala imphefumulo.
UMnumzana Mlandu Ncube ngumsekeli kaMeya wakoBulawayo. Ibandla leMDCT selixotshise amakansila amathathu ebandla leMDC Alliance eKwekwe. Amakansila la abalisa umeya waleli dolobho unkosikazi Angeline Kasipo, umsekeli wakhe uMelody Chingarande kanye loWashington Moyo. IMDCT ixotshise abathathu laba ngoba bale ukusekela umkhokheli wayo uMnumzana Douglas Monzora. Yena osexotshise amakansila eMDC Alliance amanengi kanye lamalunga ePhalamende asekela uMnumzana Nelson Chamisa. Le yinto esolwe kakhulu ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Akusimangalisi into eyenziwa uMonzora ngenxa yokuthi uhlose ukufeza izifiso zezano. Liyakwazi ivike phelileyo udeputy mayor weMDCA uwinile. Khonoko kuhlo kwamconu lokwamyangisa njengoba lisazi ukuthi vele la by-election bayawayesaba abalabantu basebenzela izanu PF. Thina siyabonga ibandla lethu lamakansela ethu lama MP ethu azimiseleyo ukuthi kungcono baxotshwe ngabantu abasebenzisa ubugovu lobutsotsi.
Bakhona abathi kumele liguqule ibizo lebandla ngoba nxa lingakwenzanga lokho lizahlangana lodubo olufanayo kukhetho oluzayo lixotshelwe njalo amalunga nguMonzora.
Mkhumbula waphuma mhlophe unational spokesperson advocate Mahere wathi lokhu siyakweluka sizahamba ebantwini abantu bazakhuluma abakufunayo. Kodwa okwamanje yithi esilebizo okuthiwa yi-MDC Alliance. Yekela abantu bazabahlulela, abantu bazondile ngobuMonzora ngowezanu, izanu nguMonzora.
UMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Sixoxe njalo lesikhulumeli seMDCT uMnumzana Witness Dube.
Bona lawa amakhansela esikhuluma ngawo ngabantu abasebengamahlongandlebe akade bengasabuyi emihlanganweni yepharty, akade sebengasalandeli izimiso zepharty eziqondisa ukuthi kuyini okumele bakwenze emsebenzini yabo yona le eyokumelela abantu. Babe nje sebefanana lenkomo ezisemahlangeni, sebengathi bamelela abantu kanti bona sebezenzela umathanda ukuba ngokhansela kwabo bekunga selani labantu sokungokugcwalisa ezabizisu lokukwenza izifiso zabo.
I MDC Alliance ithi sokusobala emuntwini wonke ukuthi lisetshenziswa iZANU PF.
Ngiqale ngokuqondisa ekuthini kule bandla leMDC Alliance elithi sisetshenziswa iZANU. Eqinisweni akula bandla okuthiwa yiMDC Alliance. IMDC Alliance ngumbutho wamabandla ayisikhombisa akhokhelwa yiMDCT. Sesikutsho sakuphinda kaningi-ningi kuwona lo msakazo ukuthi ibandla eliyilo elayenza iprimary election yokuthi umuntu abe nguye omela iMDC Alliance. Yilo ibandla lezepolitiki eliyabe liqondisa ukuziphatha kwalowo muntu.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli seMDCT. Amapolisa athi asesungule uphenyo phezu kokufa kwentombazana eleminyaka yokuzalwa elithumilane 14 ebikwa ibhubhe ngesikhathi ibeletha esontweni yamapostoli eMarange. UMemori Machaya ubhubhe mhlaka 15 ngenyanga edluleyo. Udaba lolu lucunule abantu abanengi abathi amapolisa kumele abophe owesilisa owamonayo ngoba kulicala ukuya emacansini lomntwana oleminyaka ephansi kwelithumi lasithupha 16 lanxa livumelene. Kulicala njalo ukwendisa umntwana oleminyaka ephansi kwelithumi lasishiyangalombili. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWoza uNkosazana Magodonga Mahlangu.
Isimo seZimbabwe kwabesifazana kakhulukazi sibi kakhulukazi and ubhubhane leCovid lolu lukhona lwenze amalungelo abantwana abangamantombazana labesifazana omama abanzima kakhulukazi ngoba kathe sibalisana lobhubhane balisana lokuthi bafide izimuli zabo baphinde balisane lokuthi khona babonta abantwana babo abangamantombazana ngabangeni kwindaba zocansi kumbe kwababanjwa kwindaba zocansi. Kodwa into ezinzima zonke zingalezi ukulungiswa emthethweni kwakuba kufinyelele. Yikho nje lanxa sile mthetho sahlala sihloke sibakwazi sithi umthetho okhuluma nge-early child marriage ukhona eZimbabwe, sithi khwetshi ukhona. Umthetho lo ovikela udlakela kuomama ukhona, sithi khwetshi. Kodwa uthole ukuthi lokho kuqhubekela phambili kuhlukuluzwa omama, lokho kuqhubekela phambili kusiba le-early child marriage ngoba isikhathi esiningi nxa umntwana esiya kwento inkazana nalomncane umama kabala okokutsho batshelwa nje yikho kusukela khona udlakela lumemetheke futhi kushona umntana wakho vele sisiyakwenza kumbe uba into yokuthi alethe ukudla ekhaya kumbe ilobolo lakhe lenzende awula kutsho ukhona. So lapha kuqakathekile ukuthi nxa uhulumende eletha umthetho ekupaswa umthetho bawukhangele ukuthi uza implementwa njani, izikhona imindlela zokuthi ingqengubani afinyelele ukulungiswa emthethweni ngathi administration of justice. So lokhu zizinto into ezingekhoyo.
Ukwendiswa kwabantwana lokhu into engekho emthethweni njalo esilesikhathi kukhulunywa ngayo kodwa iyaqhubeka lalamhlanje. Inkinga kuyini kahle kahle?
Akula lokho singathi enforcement of the law. Lokho kwenzakala ngoba abantu abaningi kathesi zathola ukuthi khona yebo kambe kungaba kulidaba lokuthi sefile kokukhulunywa ngakho. Kodwa singananzela ukuthi kathesi ngesikhathi sifile se-lockdown kulabantwana abaningi abazithweleyo and abantwana bakhona lalawo ngama-10 years to 15 years abaningi bakhona abayendisiwe. Esigabeni akula abantu abakhuluma ngakho ngoba ngokuswela okukhona abazali abaningi bahle bathi bayekele abantu ababaye kwenda kumbe bahlale njalo bezithweli bengabuyelanga esikole. Kodwa singananzela ukuthi khona umntwana lo odlulileyo ebeletha ule 14 years ngokuya umntwana kumele ukuthi ngawusesikolo umthetho awuvumeli ukuthi khona umntwana lo abe se-ANDC-we. Kodwa nanko sokukhulunywa ngakho ngoba usefile. Kulisizi kakhulu ukuthi khona silindela ukuthi kuze kufiwe ukuze abantu sikhulume ngalolu daba.
UNkosazana Magodonga Mahlangu ngowenhlanganiso yeWoza.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela
cheshwe
lamlela namba wafubembula
kwenze maphandleni lanxa ukungenela kwabebutho kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye COVID-19 kwengeze inani labahlatshwayo ezinye izakhamizi ezansi emandebeleni zikhala ngokuthi zihamba imango emide ukuyahlatshwa. Walbert Ncube uyalandisa.
Abebutho laba bebesendaweni ezijeneyo ezigoqela entepe kuliviki bencedisana labezempilakahle kuhlele lokuhlaba izakhamizi minyaka yonke lapho sokunanzwa usuku labezemvikela. Abebutho baphatheka kumsebenzi ejeneyo lapho bancedisa khona abantu ngendlela ezijeneyo. Lo nyaka bakhethe ukuthi baphathe uhlelo lokuhlaba uzulu iJackson ye-COVID-19 njalo kuliviki bebesentepe lapho behlaba izakhamizi kulindawo zona ezingela kliniki eduzane. Isakhamuzi sentepe umnumzana Collins Banda ngomunye wabahlatshwa ijekiseni izolo.
Luhlelo oluhle sibili, labantu abaliphethe ngabantu abaziphethe kuhle, azisolanga lutho. Kuphela nje kuyabe kufanele ukuthi nxa kunje so uhlelo luzathiwa roll out, information ibe iyehamba phambili, abantu bachasiselwe kabanzi ukuthi uhlelo lungani, luzaqhutshwa njani ukuze abantu bangabi lokwesaba. Sinanzelela ukuthi nxa kungamasotsha abanye abantu bagcine besesaba ukuthi abantu besiphuthweni.
Ukansila kwa-13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi lolu hlelo lusize kakhulu abagugileyo.
Ababuya abantu babuya sibili okokuthi kuyasukumangala ukuthi abantu bebengaphi. So ngibone ngathi ikakhulu kunceda ozalukazi lalaba abanye ezimalini zokuhamba lakhona lapho ukuthi abantu nxa sokubuyela phana sokulula kakhulu ngoba angithi bahamba ngenyawo. Kuzancedisa kakhulu ekutheni abantu bavikeleke.
Unkosikazi Saziso Khumalo sevokola eNgisiza South njalo eleminyaka yokuzalwa engama-57 uthi lanxa bekwamukela okwenziwa libutho balokhu behamba imango emide ukuyahlatshwa khona athi kuzadala ukuthi abanye bengahlabi.
Sikhathana kakhulu nama-vaccination centers, sivaccinate e-Avoca i-nearest clinic. So mina kuthange I had to walk more than 14 kilometers. Ngisiye Avoca kwangikhona ukuthi ngiye-vaccinate i-first dose yami. Abanye abaka-vaccinate.
Inani lasebebule ngumkhuhlane we-COVID-19 ezansi emandebeleni liqonge ngokuphindwe kabili lengxenye ekhulwini i-250% unyanga kaNtulikazi. Ekuqhamukeni kwe-COVID-19 nyakenye kusiya kupheleni kukanhlangula bebengama-34 asebethethwe yilo mkhuhlane kodwa unyanga kaNtulikazi kuphela kubhubhe abantu abangama-85 kulandela ukuqhamuka komkhakha omutsha walo mkhuhlane owe-Delta variant. Kusenjalo izakhamizi emangweni wesizeze leMagwe eGwanda North sezikhuthazwe ukuthi ziqaphele ngemva kokuba esinye isihambi sihlangane lesilwane emgwaqweni othikwe eGwanda usiya eMagwe kuthanga ebusuku. Umnumzana Vusa Ndlovu usilandisela lokho akubonileyo.
Abahlala eMagwe ungadlula eKonongwe Landi Frida sizolo kungibone isilwane esisikazi sikhosa emgwaqweni bona ngabe indlela leyana nanzelele.
Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uzithandekile Mhlanga. Asizweni umhlonitshwa esixoxa naye namuhla ezivetha ngegama.
Salibonani, ngiyabingelela. Okhulumayo ngusikhulekile Boboza Sibanda. Ngizalwa esigabeni seMbakwe ePlumtree kodwa ngokwakha kathesi ngiyakhe eDombodema ema-resettlement. Okwamanje ngikhuluma ngise-Washington DC. Yimi engiyakha isikolo esegasavu okuthiwa iBeacon Hill Preschool. kakhulu bese sihlelile sibili isikolo ukuthi konke kuqale lama teachers sayenza ama interview sizithengele ngemali out of pocket imibheda abo mama tras lawana jalo ngoba kuyabe ngabantwana abancane abecreshi bafanele belale so kulendlu especially enap room okunye amabhuku izitofu abaphekayo bakhona ababili esilabo abale certificates zokupheka ngoba Thedo uthi fanele siqhathe abantu abaprofessional
ngezinye indlela ukwakhiwa kwesikolo sokuphelile
kwayakhiwa kwaphela sayenza lama decoration bese siyenza ijurahole nje siyakha one side ngoba sile plan yokuthi kungenzeka sicele njalo abe council laphana bephindezele indawo yethu ma inkosi ivuma siphindezele kuhle kube yiprimary school epheleleyo la ukuthi singanike si abantwana ihigh education ecreche then mase bephuma laphana sebesiyaqala ugrade 1 kusiya ku 7 bebe besiya kwezinye izikolo sibaphathise ukwenzela ukuthi abazali bengabi behamba amabanga amade behambisa abantwana kwezinye izikolo mase beqala ugrade 1 labo grade 2 sibe labo khona phana eduze
yiziphi ingxaki obhekane laso kulolu hamba
uhlupho laphana iplumbing yayinga yenzekanga kuhle kwakuyena omunye la wayenza iplumbing labo injiniya bekhansili babuya bazobona lapho kungayenzekanga kahle basitshela ukuthi siyenze njani sayenza kahle wonke umuntu wajabula kwabuya abe environment labe fire department babuya ke labo bayenza inspection basitshela izinto ezifunekayo so besifune imota eyakuthwala abantwana njengo basile advertisement yethu ethi pick and drop lowo muntu wagcina esecishe ifoni engasabambi le foni sikhuluma nje imota yabantwana yesikolo ayikho yabhadalela imali kwabhadala lamathaya amatsha ukuthi mayisuka ngale mesina ihlivele isuke ithwele amathaya amatsha ayo efakwe phakathi konke kuhambile konke kulobile hayi so thembeka kuNkulunkulu ngiyazi ayikho into esingayenza asikwazi ukuthi imota sizayithatha noma singavula izikolo kumbe ugovernment engavuke ethi iyavula kusasa izikolo thina zabe singala imota okwakathi ngiyakenye size sikhulume kustudio 7 kwabajabulisa kakhulu abantu ikakhulu abantu abesigabeni sakithi embako abaningi bangihalalisela kakhulu njalo abaningi babongela ukuthuthuka la lo mndeni wami wathokoza kakhulu ukuzwa sesikhuluma emsakazweni weStudio 7 alaloma ngubani engajabula sibili uma ulesifiso ufisela omunye umuntu into enhle
ubusekhaya kunsukwana ezedluleyo bekunjani
Yebo ngisekhaya sibili umkhuhlane weCOVID-19 waphazamisa kakhulu uhlelo lwami engangiluhlelile kodwa ke akusenani ngidali bantu bakithi ngesikhalanga kuthiwa lembeleka kwedambata ayigowa asithembenini ayibhataneni tihingile hangwe kolulama tisingapele chohula ayibhataneni tisimidzile nzimu notibhatane Isa titembezele tihingizane kodza kukalulama tisingaphele chohuli ndoboka
leyo bekuyingxoxolo nkosazana sikhulekile Emelia Bhoboza Sibanda wegasafu eplan train olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington
Siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba
lingali tshona njani izilukandaba siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande namhlanje sixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda sihlaziya udaba lwegciwane le coronavirus emaphandleni Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo omnumzana.
Ngiyabonga baba Gandi. Okwakuqala ngithanda ukuthi lawo ngubingelela njengomsakazi omkhulu. Ngibingelela la bonke abasakazi abakhona apho, ngibingelele futhi labalaleli bakho, labo bonke abantu abothamela uhlelo lonolu lwe-Studio 7. Ngiyabonga.
Sizwa kuthiwa emaphandleni udaba lwe-coronavirus lungani solunzima kakhulu nxa sikhangela amasiko. Ungasitshela ukuthi kuyini okubonile?
Abantu emakhaya sebesengozini enkulu kakhulu. Ungakhumbula ukuthi abantu bemakhaya yibo abantu abaphethe amasiko, yibo abantu abaziyo ukuthi khona alubana nxa kufe umuntu ungcwatshwa kanjani. Ngaleyo ndlela yokuthi babambe isiko lelo, yikho wonke umuntu ofileyo bafisa ukuthi nga uyangcwatshwa ngenhlonipho langemasiko langendlela zonke. Ngokwakhumbula ukuthi abantu abafileyo phela baba Gande emakhaya abafanga labo bantu, ngoba kukhangelelwe ukuthi njengobana sebefile yibo abazabe begcine futhi labo abaphilayo. Ngaleyo ndlela nxa belahlwa kumele balahlwe, nxa begcinwa kumele bagcinwe ngendlela elenhlonipho, yikho wonke umuntu abe khona khonapho. Ngaleyo ndlela ke kathesi kusho ukuthi sebesengozini laba bantu, ngoba laloya befile kuyabe kungazakali ukuthi khona ubulewe kuyini. Yikho ke nxa bengazi ukuthi ubulewe kuyini futhi kube kanti ke bonke sebegcwele kuye, kusho ukuthi basuka lo mkhuhlane oyikuona umkhuhlane onalo owe-corona oyiwona osubaquma kathesi, osubachaya sibili okuzwayo emakhaya.
Manje nxa sikhangele okukhulunywa ngabezempilakahle lokwenzakalayo, abantu benzeni ikakhulu nxa sikhangele wona amasiko?
Uhlupho baba Gande ilolonolo lokuthi khona nxa abezempilakahle bekhuluma, bakhuluma besebenzisa yonale imishini yakulezi nsuku. Abantu bemakhaya kabalawo ama-WhatsApp lawo, ngoba imali yokuthenga idatha kabalayo. Abantu bemakhaya akabe nelisi ukuthi bathole imbiko kuma-radio, ngoba ezindaweni eziningi i-radio yonale kayifinyeleli kubo. Abantu bemakhaya kabalawo ama-TV. Kuba nzima ke ukuthi abantu bemakhaya babe lembiko egcweleyo, imbiko ezayenza ukuthi khona balimuke ekwenzeni kwabo. Yikho ke indlela eyenziwa ngabantu be-Ministry of Health lalaba abantu abaphethe ngezempila kahle, kumele ukuthi khona ithuthukiswe, kusetshenziswe kakhulu amasobhuku, kusetshenziswe abalisa, kusetshenziswe izinduna ukuze imbiko emkhulu ifinyelele kubo. Ngale ndlela abayenzayo kathesi imbiko emnenga ifiki kuzakhamizi. Yikho ke ngaleyo ndlela kwenza futhi ukuthi khona abantu bemakhaya bazithole futhi besengozini yawona lo mkhuhlane.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Balaleli, ngithanda ukulivalelisa njalo futhi ngilimukisa abantu bemakhaya, ngoba iStudio 7 yiyo efinyelela kakhulu emakhaya. Ngithanda ukulimukisa abantu bemakhaya ukuthi hayi, isiko lethu siyakwazi ukuthi kumele siyengcwaba umzukulu wethu, kumele siyengcwaba umakhelwana wethu. Kodwa ke kathesi ngomkhuhlane lo khona, into engithanda ukuyicebisa kakhulu kuzakhamizi emakhaya ngezokuthi hayi, bantu bemakhaya kathesi kumele ukuthi sibone ukuthi siyatshintsha, ngoba laba bantu abasifelayo, laba bantu abadlulayo phakathi nakwethu, isikhathi esiningi siyabe singakwazi ukuthi babulewe kuyini. Kodwa ke kathesi ngalaphe esikhona, wonke umuntu ofileyo kumele simphathe njengomuntu obuleweyo, kumbe okumbuleleyo kube yingxenye yalo umkhuhlane wonalo esikhuluma ngawo we-corona. Yikho ke nxa sisiyangcwabalwana umuntu, kumele sibone ukuthi khona siyavitsha. Abantu bemakhaya kumele ubone ukuthi khona siyagqoka ama-maski, siyasanitize, siyageza izandla zethu, njalo futhi siqhelelane bantu bakithi. So izinto zonke sezitshintshile, kumele sikwamukele wonke lokho. Ngiyalivalelisa balaleli.
Lo ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siya
Siyabonga Chris. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umfundisi owagwetshelwa ukupika okweminyaka engamatshumi amane phezu kwamacala okudlwengula umnumzana Martin Gumbura kasekho. Amapolisa athi adubule abulala isigebengu ebesiyingxenye yeqembu lesigebengu eziyisithupha ebezizama ukuntshontsha kwenye indlu kobulawayo. Ibandla le-MDC selixotshise amakhansila e-MDC Alliance amathathu eKwekwe. Kwanele mthwakazi olivalelisayo nguNtungami Linkomo.